lena ke eminye imbhalo yami esililo sami sokugcina
bela ingube emhlophe usi sokucabanga imi cabanga ya izingavisi thakimi shengokwenza wezihlobo njengokwenza wezihlobo nabangani ibenhliziyo yami ibenhliziyo yawangalwenza
lena ke eminye imbhalo yami esililo sami sokugcina lapha iminyango yonke ivaleka ekhaya kithi kugqiba ngiyakhala ngicela inkanyiso kongabonwayo sengikhalile inkosi ngekhaya lami ngithi ngicela uthele umusa namuhla lesi sililo sami sokugcina lena ke yeminye imbhalo yami emicabango yami yokugcina lona ke umbhalo wami omcabango yokwenzakalile ukuba akwenzakalanga ngabe inkosi kwabanjani empilweni yami ukuba nkosi ngakhula ngaphansi kwesandla sikababa nomama bendawonye kwakuyoba njani ekuphileni kwami impilo bendawonye obabusisanga ngayo ekuhlanganeni kwabo kwaba ukuhlala mina bahlukana bahlangana emthanjeni yegazi kimi ulibofuzo oluphila kimi lukhomba ubaba ngesiqu nangokwenza inhlakanipho ekamama ekuhlukaneni kwabo ngokwenyama emva ngokubusa babusisile ngami wabusa ubasuse emhlabeni bobabili ngokomphefumulo wabashiya isipuni sami somzimba bona wabaphuca impilo mina wangiphuca bona
Jehovah, 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 Jehovah,